sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uLtano Nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izolukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhla ziku-26 Ntulikazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise kwele Russia ukuyaphatheka emhlanganweni we-Russia-Africa Economic and Humanitarian Forum oqala kusasa.
Ukanya ukuthi amanye amazwe mayekhuluma ikakhulukazi amazwe ase-Afrika ukanya bawatshaya indiva okungangokuthi abawathathisisi serious.
Amalunga amabandla ehlukeneyo athi iyaqhubeka imikhankaso yokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa mhlaka 23 ngenyanga ezayo, lanxa ibandla eliphikisayo eli-CCC lisithi libhekane lezehlakalo zodlakela kwezinye izigaba zelizwe.
Nxa sesikhuluma ngedolobho lakoBulawayo, kuyisifiso sami kakhulu ukuthi libuyele ebudaleni balo, njengoba nje lalivele libizwa ngokuthi yi-City of King.
Amanye amalunga ebandla le-MDCT ayamsola umkhokheli webandla leli umnumzana Douglas Monzora ngendlela akhokhela ngayo, kodwa bathi abasoze bafabaya kubandla le-ZANU-PF.
Kumase sibona abantu athi sihamba labo side by side sirejoin izanu, kubuhlungu kakhulu lokho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo elubhekise kwele Russia kuyaphatheka emhlanganweni we-Russia-Africa Economic and Humanitarian Forum oqala kusasa, njalo ugqitshwa mhla ziku-28 kuyona le inyanga. Uhulumende uthi uMnangagwa uzalobelana izivumelwano zokusebenzelana leziphathamandla zaseRussia, njalo uthi umhlangano lo uza kupha ithuba eleZimbabwe leRussia ukuthi aqinise ubudlelwano bawo. Umhlangano weRussia-Africa Summit lo ngowesibili ngemva kokuqutshwa kwakuqala ngomnyaka ka-2019. Abakhokheli bamazwe ase-Afrika bazahlangana lomongameli weRussia uMnumzana Vladimir Putin bekhulumisana ngokuchiyeneyo ukugoqela ubudlelwano kwezenotho kanye lomvikela. Indikimba yalomhlangano ithi for peace, security and development. Ukuhlaziya loludaba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela ilungelo loluntu uMnumzana Difa waJabe Pangodube ukuthi ubona njani uMnangagwa ephenduka lokubambekayo yini kulomhlangano.
Umongameli weZimbabwe ulabana uMnumzana uMnangagwa uzama ukuthi aqinise ubudlelwane bakhe phakathi kwakhe lelizwe lase Russia, ngoba nxa sithi siyakhangela siyabona ziningi izinto ezenzakalayo kakhulu iRussia ezama ngazo zonke indlela ukuthi iqhubeke ngokubambana kakhulu lelizwe lamazwe aseAfrika, ngoba kakhulu sesabona lengendlela amazwe aseAfrika aresponde ngayo ngesikhathi uMnumzana uPutin laphana ehlasela ilizwe laseUkraine. Uye wabona ukuthi bayamelana laye, njalo balokuzwisisana noma balokuthi bafuna ukuthi bayakhe ubuhlobo osekugcine sisibona ukuthi kusibalula iloba nje sebesakha besakha into leyo ukuthi ayiBRICS. So engithemba ukuthi layo ilizwe leZimbabwe lalo likhangele ukuthi liqhubeke lisakha ubuhlobo obudli leRussia, njengoba kuyingqungquthela laphana kuyiyo eziphethe esikhonkosini kakhulu entweni zeBRICS, ukwenzela ukuthi la nxa zingastebhela za izinto eZimbabwe, layo iZimbabwe izibone ingena kulobu ubuhlobo beBRICS, la mhlambe ingaba lendlela elinqubekela phambili engenza ukuthi umnotho weZimbabwe layo usimame.
Indikimba yomhlangano lo ikhuluma ngokuthula kanye lentuthuko, kodwa siyabona ukuthi eRussia liphakathi kokuhlasela eUkraine. Ungathini ngalokho?
Kuba nzima kakhulu ukukhuluma ngodaba lokuthula, kodwa ke nxa sikhangela sibona ukuthi imizamo yokuthi mhlambe kube lomlamulankunzi lokuqeda impi le phakathi kwe-Russia le-Ukraine ukuthi isithethe isibanga esingakanani, njalo kukhanya ukuthi amanye amazwe mayekhuluma ikakhulukazi amazwe ase-Afrika kukhanya bawatshaya indiva okungangokuthi abawathathisisi serious ngezinto noma ngithi input abayilethayo ekuthenini ukuthi baqede baqede lempi ekhona. Nxa sikhuluma ngokuthi ngokuthula ngepeace, kufanele ukuthi ngabe indlela ezazanywa ngisho labo Cyril Ramaphosa behamba besiyakhona ngale, kufanele ukuthi ngabe izikhalazo sebazizwa ukuthi abantu be-Africa bafuna i-peace yeqiniso, abantu be-Africa bafuna ukuthi izinto zihlaliseke kuhle, ikakhulukazi phakathi kwe-Ukraine ne-Russia. Okokuthi ngabe kukuthi lo mnumzana uMnangagwa la nxa kukuthi ulobudlelwane obuhle lo mnumzana uPutin, befanele ukuthi laye afike njalo amxwayise ukuthi akazame ukuthi abathole i-dialogue enge yenza ukuthi impi le ekhona phakathi kwe-Ukraine le-Russia iphele. Nxa kukuthi bengakwenza lokho kuza kutshengisa okweqinisa ukuthi yebo kade bekukhulunywa ngendaba ezihlanganele nendaba ze-peace, kodwa ke nxa kungazange kwabe nemphumela efana lena leyo, kuyabe kufana lokuthi nje lizaba nje ayikho into kade ihanjelwa.
Alo ke ngumnumzana Difa Dube olwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni lontu ngameli Inkomo Studio 7 ekwelebhilitane.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkolo.
Asambeni madoda siyovota.
Amalunga amabandla ehlukeneyo athi iyaqhubeka imikhankaso yokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa mhlazi ku-23 ngenyanga ezayo. Lanxa ibandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change lisithi libhekane lezehlakalo zodlakela kwezinye izigaba zelizwe. Umnumzana Phumlani Sibanda okhankasela ukuba ngukansila kaward 24 kobulawayo ekubandla le-CCC uthi kadibananga lodlakela lanxa amanye amaphepha amalunga abo ama-posters ayake adatshulwe lapha lalaphaya. Utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi ubevele esebenza ndawonye lomphakathi enketha waze wakhethwa ngabantu balesi sigaba ukuthi abamele.
Ngikhangelele ukuthi ngingangena ngikhulumisane lama organizations athile, ngicele ukuthi basidrilele imgodi ukuze kube lezibhorane ezinengi phakathi kwesigaba. Siphinde sicele ukuthi izibhorane zakhona kube yilezo ezilamasola, izindawo ezithile zibe lezingadi, kube lama projects anganceda kakhulu abantu abatsha. Abantu abatsha ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi bakhanya kuyinto ebaphazamisayo kakhulu, kanti lezalukazi lazo ziyaludinga uncedo. Ngithanda nje ukuthi ngibonge kakhulu ukhansela umzamo onguye obekuli wade bengiyo isesengwa 25 awusebenzile sibili kakhulu. Nxa sesikhuluma ngedolobha lakobulawayo, kuyisifiso sami kakhulu ukuthi libuyele ebudaleni balo, njengoba nje lalivele libizwa ngokuthi yi-City of Kings. Lalikihle ukuthi wawuthola kulamaflawuzi, uthole kuyi-green, kuluhlaza indawana yonke lapho ohamba khona, kwakubetha umoya. Kuyisifiso sami ukuthi lami ngingangena ngokuncedisana lamanye ama-councillors onke abekhona, sibone ukuthi idolobha lakobulawayo liyabuyela esimeni salo. Kusuka kube nzima uma idolobha lakobulawayo lingathola ukukhokhelwa ngama-councillors abangayisibo besigaba. Khonokho kuyinto esihlupha kakhulu esifisa ukuthi ngesihle hayi kabi sikulungisise. Indawo ivele ikhokheleka kuhle kumbe ilungiseka kuhle nxa ikhangelwa ngabanikazi babo, akungabi lo muntu wokuza obuya azokuba ngukansila wobulawayo, ngoba yikho okusibulalela idorobho lethu. Kade silingcolile liyesabeka, kanti nxa uzasuka uthwela isuitcase lapho suka khona kini uzofuna ubukhansila kobulawayo, abahlali bakhona babe sebenga. Ngingangena ukuba ngukhansila, ngilolwazi oluthile ngilalo ku projects planning and management. Kati futhi ngiyenza i-construction technology ukulungiswa kwemigwaqo konke okuthile kunengi ulwazi enlalo.
Lo ke ngumnumzana Phumlani Sibanda okhankasela ukuba ngukansela ka ward 24 kobulawayo ekubandla le-CCC. Siphinde saxoxa lomnumzana Thabani Chuma okhankasela ukuba ngukansela ka ward 27 kobulawayo ekubandla le-Freedom Alliance.
Ama problems ePhumula South ngiwazi ngwaqonda ngani ngoba lami anye affecta nginje njengomhlali wakhona apha ePhumula South. Amanzi ayahamba ukuthumuthuma, amanzi ayabuya esengahlanzekanga ngesinye isikhathi. So kuluhlupho khona lokho. Imigwaqo yethu ifile, especially imigwaqo ehamba phakathi kwezindlu. Inida ukuthi ithele inhlabathi njoba ingalathara. Ithi simangazange ngikhona inhlabathi yangikhona le, ithatha kithi khona ePhumula South. But imigwaqo yethu ikhanye ngefile. Kuyindlela ukuthi njengomuntu ofisa ukuba ngukansila, ngingangena ngizenelisa mhlawumbe ngizafisa ukubana sikhulumisane lecouncil sibone ukuthi imigwaqo leyi ilungisise kanjani. Kulalokhu okuyikho khona emgwaqweni, imoto zihamba nzima, abantu bahamba nzima, ugcela amathi imigwaqo yangkhona. Yini seso sibuya ku-crime in general. Hey, abantu bayadala amacalema ezigabeni la noti kancane bayantshontsha bayenza izidakamizwa ungabafana lokhu akuthola uhlezi emabrithini kuzizidakamizwa bakithi ende kuluhlupho. Indaba ye-transport niyinye la eyi-problem kakhulu. Nasikhangela uBulawayo kasela ndawo e-proper yokugadela izimoto nxa usiza emalokitshini. Sibe gadela emagcekeni. Khamu ukutshintsha kwe-weather ngumqando nalowo kulo moyo nje. Njalo futhi izulu lingabuya selisina. Abantu babesegcekeni bethwele nzima. Sasile terminus lapho kwakuthwalelwa khona abantu. Lokhu yavalayo kayikavuzelwa khathesi. Kuyi-problem ye-transport. Yinto engikhangelela ukuthi mhlawumbe ngokungena kwami ngizayi-addressa indaba ye-transport yona le. Ngingumuntu ole-transport ethwala abantu. Kuluhlupho kakhulu sithwele nzima thina la. Right, sibe sesibuya futhi kundaba yokuthatha kwezinto. Ukhansi lwayelezi moto ezazithatha zibe ezindlini la. Khathesi ukuthatha ngezinye izimoto esingazaziyo ukuthi izimoto lezo yizimoto ezivela ngapha. Abantu bangavoteli ibhatshi bakithi. Azame nini ukuvotela umuntu. Umuntu lowo mqotho yini ukuthi angaba ngumuntu okhokhela abantu. Yikho ngiyabatshela abantu beward 27 ukuthi hayi uthuma bengethuki ngaye. Ngoba ngivele ngiphiwe ukusebenza labantu. Akungethusi ngoba ngisebenzanga khathesi labantu. Umuntu ngiyamazi ukuthi ufunani. Ungathi nxa wena ususe sikhundleni ube ngunkunzi kayithintwa. Bana umuntu ohlonipha abantu, ube umuntu ohlonipheka esigabeni, ube wazi umuntu, ubukazi uncedisa umuntu. Umtshele ukuthi kona hayi lokhu kungasolve kuba usolveki. Umbumu rifeye ngoba kasizo zonke inhlupho ezibuyayo kuwe nxa ungukhansil okhona ozisolvayo. Hayi konkani ukuthi umuntu umtshele ukuthi hambe endayini enje endayini enje. Kulusizo konkani emuntwini. Khethani mina kumavote nabuya mhla ka-23 ngibona ukuthi ngizalenzelani.
Lo ke ngumnumzana Thabani Chuma okhankasela ukuba ngukansila kuwa 27 kobulawayo ekubandla le-Freedom Alliance obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7. I-Studio 7 isanda xoxa lomnumzana Mbongeni Dube ilunga lezanu PF njalo emela elubhane East edalele ePhalamende yena othi bakhankasa ngokuthula labanye babo be-CCC njalo akuladlakela esigabeni sakhe. Siyanxusa bonke abancintisa kukhetho nxa befuna ukuthi batshele uZulu ngemikhankaso yabo. Lingasithumela inombolo, lingasithumela imilayezo kunombolo zethu +12024650318. Lokhu sikudaba lwezokhetho. Amanye amalunga ebandla le-MDCT ayamsola umkhokheli webandla leli umnumzana Douglas Monzora ngendlela akhokhela ngayo, kodwa bathi abasoze bafa baya kubandla lezanu PF. Kusukela iviki edluleyo kulamalunga aleli bandla akukomiti emgqoka ye-National Executive axoxebuke aya kubandla lezanu PF. Asenelisanga ukuxoxa lo Monzora, kodwa uke watshela iStudio 7 kumalanga asanda kwedlula ukuthi okwenzakalayo ikuzihlubula kwebandla lakhe kusuka amalunga angayisiwo oqotho kusale azakusa ibandla phezulu. Sixoxe lelunga lebandla le-MDCT umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
kodwa kubuhlungu ukuthi ngoba bachiya umhlangano abanye ade bewuthanda abawusebenzelayo iminyaka eminingi. Mase siya kubo Witness Dube, okokuqala uWitness Dube akazange avotelwe okusemthethweni webandla le-MDC ukuthi even abe isikhulumeli somhlangano. So lezi yizinto ezenziwa nguDouglas Monzora yedwa ngoba akazange afuna ukulandela umthetho MDC ukuthi ama leaders aku standing committee akhethwa kanjani. Yilo udaba esilulwisa laye even khona manje enkantolo zaseZimbabwe ukuthi kumele akhitshwe esihlalweni sokuba umngane meli we MDC ngoba akekho umuntu wamkhethayo Douglas Monzora abe inkokheli yethu, and labo bonke nje igenge yabo Witness Dube labanye abaku standing committee abazange bavotelwe. So really aba represent i-membership ye-MDC ngabantu abaphumbu kufakwa. Okunye okukhathaza kakhulu ukuthi abantu aba basuka ku-MDC besiyajoin izanu. Lokho kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngoba for 23 years i-MDC existence yayo bekuyukuthi ilwisane lezanu ukuthi itshintshe impilo zabantu eZimbabwe. Mase sibona abantu ade sihamba labo side by side sebejoin izanu, kubuhlungu kakhulu lokho. But siyazi ukuthi i-problem yi-leadership eka-Douglas Monzora.
Sizwe abanye besethesa umnumzana Monzora icala lokuthi wazibhadalela yedwa imali yokuncintisa wala ukuthi abhadalele ama MPs. Abanye bathi so isiqoqoqela sendaba isibangela ukuthi basuke kubandla. Uthini wena ngalokho?
Well, udaba lokutshontshwa kwezimali zomhlangano nguDouglas Monzora yinto esayikhuluma kudala thina, kusukela ngesikhathi kuyiwa ku-Extraordinary Congress izimali zanyamalala. UDouglas Monzora waphika wathi yena izimali zathathwa nguMashakada, but uMashakada wakhona sambone pronyotwa esiba ngusekretari laye futhi engazange avotelwe ngabantu. So into zikaDoug vele from ekuqaleni bekuyizinto zobumenemene. Ungene lapho nje ukuthi azinothise yena ngokuthatha imali yegrant inikezwa i-government political funding act. Wayithatha le mali wayisebenzisa for yena himself lo mndeni wakhe, kazange anake ukubana akhe umhlangano wethu. Ngikho sibona umhlangano wethu ukulelo zinga elikulo khona manje. So akungimangalisi mina ukuthi imali bezingekho, ngoba angiboni uDuck ukuthi vele bezimisele ukuthi yena angabhadalela amanye ama-MP. According to yena uzibona kunguye yedwa oqakathekileyo. Angazi ukuthi God forbid ma kuthiwa uwinile ukuba ngumongameli ukuthi uzolibusa lobani lelo lizwe, ngoba siwa-destroy umhlangano we-MDC. And okunye futhi engikubonayo, ngathola ukuthi vele bebengekho even abantu abafuna ukukontesta njengama-MP ngoba besesaba ukuthi bazothola ama-zero. So mhlawumbe futhi ungathola ukuthi udaba lwemali lolu just nje i-cover up ngoba eswele abantu abafuna ukuthi bakonteste ngaphansi kwakhe.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo, ilunga lebandla le-MDCT. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi oyisiphathamandla sogatsha olubona ngezemigwaqo olwezinara umnumzana Frank Chitukutuku lomkakhe uNyasha bathathelwe indlu lezimota ezimbalwa ngoba becatshangelwa ukuthi bazithenga ngemali yenkohlakalo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi ibandla le-CCC lilandule imbiko ethulwe ngumsekeli kamphathintambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Kindness Baradza eyokuthi leli bandla kalifuni ithuba lokusakaza emsakazweni we-ZBC kungelambadalo. Okwamanje sengidedela emuva lichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Yeah, Studio 7 ngifuka njani basazibetha bahle. Yeah, hayi. Yikho konke esihlala sikhuluma ngakho basakazi bethu abe Studio 7 lamazibabweni zonke ukuthi sisahlutshwa ngabahola abaholela ukuhola yabantu abanjengabo babuweakness Dube abaholela ukukapula makungasakapuleki badlula bela ukukapuleka khona always they think about izisu zabo not umphakathi umuntu oabhilivela entweni ezazikhulunywa ngobabuweakness Dube namhlanje uselehlathini yena usegijimele wathi choko kuzanupf yibo laba abahola abaholela ukuhola okudingeka khona ukuthi siwumphakathi siyizakhamizi singamazimbabwens sibaqaphele abaholi abaholela ukuhola ndiyabonga
studio 7 studio 7 litshona njani badala ayithina siyatshona siyatshona sibele into emangalisa lapha ukukhuthaza kwakhe yena lo mnangagwa kuyamangalisa ukuthi ukhuthazane kulothi ngavele uyazithulela ngoba abantu abahlukumeza abantu ngabantu bezayo namapholisa akhe sawuba uhulumende wakhe mina vele ambona ukuthi uncedo lwakhe ngolwandle utshona ekhuluma evula umlomo wakhe mbonani vele udlalisa isikhathi sakhe because ngoba lokho konke lokhu udlame luvela kuye kuhlukumeze nabantu nguye uyakuthabela njalo uyakujabulela uhulumende angeza kayehlule ngumthetho ukuthi abeke umthetho usebenze but into yinto enanzelela abantu bezani babachaya abantu babenza udlakela amaphosa yenza ahambe dayishaya abantu senza udlakela ethunywe yiwo umbuso wakhe nomnangakho ukuthi ukukhuthazana ngokwazi ngabe uyavele uyazithulela ngaphuthazi bani ngoba into ayenza le ingcolile ayibukeki vele angathi umuntu omdala onjani ungabumbeka ngaso njengohulumende wakithi into ayenza iyayangisa kakhulu kakhulu iyangisa ukuyangisa sibili ngaye umuntu omdala oziduka bakho bangayayekela lokho akutshoyo lokho amapholisa nabantu okugcina umthetho bantu abagcina umthetho kakhulu bayathunywa enzani so bayenze lapho bethabisa uhulumende wabo kungelabuntu ebantwini hayi lokhu ukwethusela kwabantu bamasapota zezana kula sikuthi kumbe sizekele ukuvula siyavota kunjalo besethusela singandaba labo thina lokho sesethusela kudala imingaki iminyaka lokho esisethuselwa yizanu p f ngiyabonga ukukhuluma ngosibana ngole kutswana
mina vela ngidinga ukukhuluma into ezinengi mina ukukhulumela abantu bezanupf izanupf vele kutshona kuthwani njengoba behlukuluza abantu kangaka yena upresident wakhona ebantwini ngapho ukhuluma into engayisiyo athi kona ucela ukuthi ukhetho lolube nokuthula kodwa ngale bhoda ngale futhi erobha abantu ebatshela ukuthi abatshaya abantu bama-opposition party so into ekhona yokuthi vele yena umnakakho akalaqiniso into azikhulumayo vele idoti
yodwa njani basakazi nanibalaleli bestudio 7 nguphilip ponisa lo okhulumayo aye bayasho mpela ukuthi uyabona ipolitiki dirty game. Ipolitiki ngempela it's a dirty game. Ngendaba eyenziwe ngulo ubaba lo osuke ku-MDC waya kuzanu. Ngempela okusho ukuthi ngempela lapho okumsuse ku-MDC waya kuzanu iphango noma yini. Ngendaba zokuthini izanu bekayikhuluma kabi lo baba. Bekayikhuluma eyichothoza ebeka lokhu nalokhuya okuthandayo. Okusho ukuthi lokho bekakukhuluma kungayisikuthi kuphuma kondweni wakhe noma uphuma kwabanye noma ufidiwe nje ufunziwe ukuthi ethina izano inje manje la oyekhona uyofika yena elungisani phezu kwalokhu yakuthi izano beyivele ingcolile naye eyibona ingcolile kodwa ungathi ingulube iphuma odakeni impela uyigeze ibuyele futhi edakeni akabona ukuthi yena lokho okwenzile lokho lo uDube wakhona ukuthi kuyefana nje lokuthi ingulube ephume kwesinye kolunye udaka yakwelunye udaka ngempela noma i-MDC vele beyiyingxenye yezanu vele ngoba i-MDC nezanu nje kwangathi nje vele zihambisana ndawonye kwangathi nje zimpila zantabanye kwangathi lokhu ezikwezazikweza ndawonye yikho esuke nje kwi-transfer nje just ukuthi hambe esebenzela wena kwi-department ethile suka kule department uye kweyike ngoba lokho kwenzile lo baba angiboni ukuthi nje kwinto ephumelelayo kuye kwinto esemkhondweni wakhe
sanibonani ku studio 7 sanibonani okhuluma ngo Jaymore sithini into esingasayaziyo ukuthi kathi abantu bezanupf balamandla yini or just amaphoyisa ayiwavumela ukuthi bachaye abanye abamaphathi bengababisele ingathi la kuyodingeka ukuthi ma umuntu ekuchaya la uzibiselele wenzele ukuthi kukhanye ukuthi kuhamba njani ngoba ma bezenzela umathanda Rand amaso kuthi abezanpf abezanpf bavalandula
sanibonani ku-studio 7 igama lami ngumuzi khona nkomo mphumelupani ngumuzi khona nkomo mphumelupani ngibingelela amalupani wonke ngithi phambili emarapi phambili emarapi phambili emarapi phambili emarapi phambili ngokubambana kumthwakazi sithi siyaziphuma thina sifuna ukuzimela sodwa sithi yonke ngokwenza okuhlakaniphileyo lonke selingenza kufanane njengabantwana bomuntu owani singabangisani umhlaba njengabantwana bezithembo hhayi siyacelisa sibili esikolo laphana ekhathana lapho engifunde khona kulo godi ngiyambingelela laphana ekhaya laphana ekajana ematheteni laphana mbingelela ekhaya laphana kokhulu ifemili yonke eyakonkomo kobathethi ngibingelela ubekuthemba nkomo laphana onguye ubaba kagodi ngiyebingelela laphana ekhatshana kuzo zonke ezifundileyo abafundele laphana ekhatshana ngithi konke zihlobo labangani liyaphila kuhle yini ngokuzamazama siphethwe yinkosi sengathi konke izingaleli babendifake lapha le odiyo sengathi ndingakhwela balizwe bonke abalizwe abaphilayo emhlabeni ngiyabonga ngiyabonga uba mude
balaleli bethu kulenye into engiyizwile engizama ukuthi ngiyigcizelele futhi abantu abadala kakhulu abasebekhulile kulamanga amanye akhulunywa ngabanye abakhampenayo amanye amaphatha athize phosa abantu nxa behamba bekhampena bethi bona ungavotela ibandla olifunayo e kulamakhamera kule khamera kwabanye bekukhangele e wathi kwathi kula khamera kulalutho akulalutho vota nje lapho ofuna khona uzivotele intando yakho ugoqe nje kuhle kuhle uyefaka kubalot box akula khamera ndicebisa ukuthi akula khamera vele kulamahungahunga asezwakala ebantwini kuthiwa abanye batshela ukuthi ungavotela i-CCC mhlana kudlula ukhetho zabona ungavotela loba yiliphi ibandla lama-opposition mhlana kudlula ukhetho zabona kula nto ezabona ayikho kula khamera abantu benkosi cela ukuthi incedise ukuthi akula khamera thina abantu abadayela ethuka masinyane singethuswa ngumdumo wezulu esingalibone ukuthi lithwele ngaphamayezi
salibonani salibonani ma-studio 7 siyabonga imisebenzi eliwenzayo ngokuhle okunjalo zimnandi inyozi lisithumezela zona sonke isikhathi ngemihla lokuphila lokunangokuswa kwamalanga siyabingelela 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 laphana elupani siyabingelela laphana elupani esigabeni sekajana ekhatshana sikhulu laphana lapha emfunde khona bingelela ngokuhle kakhulu ukubana abantwana baqhubekele kakhulu ngemfundo eziphezulu bafunde babe lolwazi babe lamadigrini amahle abantwana abangabethu nogodi nkomo laphana uyafunda laphana ufunda kule sena sikolo khonaphana kube bonke abemuli yakonkomo siyababingelela laphana sithi fundani kuhle liziphathe kuhle bantwana bokuphila bantwana baphakade lasemdenini sibingelela umdeni wakonkomo wonke sithi lingabe liphilile kuhle kanjani kanjalo konkomo sithola konkomo kobathethi ekuvoteni votelani imthwakazi MRP yesiyifuna phambili siziguguzele thina abantwana bemthwakazi umthwakazi siwufuna ndawonye umthwakazi kuni lonke nabaselupani sicela umthwakazi uqhubekele phambili kungabi lobubi senza kube kuhle lathi sibe le nkokhelo yethu esimelayo sibe lezinto zethu siziqoqa zibe ndawonye ngiyabonga uba mude sengathi zingaleli zingaya phezulu ehodini
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu nxa lifuna silithumele ama audio program yonke lingasithumela ke i text message kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kweze Melika wayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump elokhe ekhokhela azancintisana labo ukumela ibandla lama-Republicans kutsho uphenyo olusanda kwethulwa. UTrump ukhokhela ngokuyisilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50.4% elandelwa ngumnumzana Ron DeSantis yena olandela ngokuyisilinganiso sokungamachumi amabili laye i-21% bese kusiza owayengumsekeli kaTrump umnumzana Mike Pence yena olemiklomelo edlula kancane isikhombisa i-7.2%. Okwamanje ke sesigqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo elibhekise kwele Russia kuyaphatheka emhlanganweni we-Russia Africa Economic and Humanitarian Forum oqala kusasa. amalunga amabandla ehlukeneyo athi ayaqhubeka ngemikhankaso yokhetho olukhangelelwe ukuqutshwa mhlazi ku-23 ngenyanga ezayo, lanxa ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change lisithi libhekane lezehlakalo zodlakela kwezinye izigaba zelizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe lamhlanje ntambama ngo-half past 7.